iZimbabwe iphakathi kwe-COVID-19 lockdown kulanga lechumi lasikhombisa osekubangele ukuba abaphila ngokuthenga bethengisa ezweni lakwamanye amazwe kobulawayo bahlabe omkhulu umkhosi ukuthi bazagcina bebulawa indlala beku-COVID-19 lockdown. Ophila ngokuthengisa unkosikazi Jotina Lusinga uthi uhulumende wabatholisa kanye imali yokuziphilisa.
Uthengisa ufake emlonyeni. Ugcina vele usala ungalalutho. Manje sesingasayenzi lutho. Eyi, impilo yabanzima kakhulu. I-government yake yasithembisa ukuthi iyasinika ama-cushioning fund, of which ibisinika 600 bondi esayithola kanye. Yona yayithi ezosinika for amanyanga zonke ze-COVID. Of which le 600 yakhona ayilaa nto ayithengayo, ithenga 10 kg yempuphu sokuphelele khonapho. The rest kuzozibona ngapha ulandlu uyaloja. Masithanda ufuna imali yakhe.
Omunye njalo ophila ngokuthengisa unkosikazi Debra Mukasa uthi labo kumele batholiswe uncedo phansi kwesikhwama se-cushioning fund.
So siyacela nathi njenge-government ukuthi lathi kayisinike i-cushioning fund. Last year sayicela i-government yaze yasinika after maybe 7 months siyicelele i-cushioning fund. Yasithumezela ama-600 RTGS okuyibana ngaleso sikhathi vele imali yangkhona yacina isithenga amalofisini kwakuphela. So ngokuphangisa ngokucwayezwa kwelihle sicela uhulumende ukuthi lathi ehle sinanzelele masinyane khona lokho azasinika khona it values kuzancedisa informal sector ukuthi inqobe ihlale phansi.
Umqondisi webulawayo Vendors and Traders Association umnumzana Mikhail Ndiweni uthi lo nyaka abakayitholi.
Imali ethenjiswe uZulu asikayiboni, sibale nje emaphepheni kuphela. Akukabile mzamo yokuthi kumbe kuthunyezwe amabizo abantu abazisebenzayo. Sahambisa amabizo nyakenye ngiqala ukuvala kwelizwe ngo-March kathesi lo nyaka ukayenziwa lutho. Siyazi akhona amalunga asethengisa angene enyakenye, so amabizo sehambile kodwa sikatshelwa ukuthi silethe. Siphongubala kuthiwa uhulumende ufake izigidi ezithize zezimali kodwa leyo mali akula awuseyitholile. Vele nje imali ehlala ikhunywa ngomlomo lanyakenye yakhunywa kuthiwa izaba khona yabuya kanye leyo mali yona vele inganganani.
Olwela amalungelo oluntu umnumzana Efincube yena uthi abantu abathengisayo bayahlupheka uhulumende kabanaki.
Uhulumende lokhe veza ukungabi lenhliziyo yozwelo lokubusa kahle, lokhe eveza ukuba nguhulumende ongakwazi ukuba labantu enhlizweni, ngokuba abantu bayahlupheka. Abantu abakade bethengisa izinto zabo emgwaqweni bavalelwe ukuthi bathengisa, basela mali yokudla, bala mali yerenti, abala mali yokubhadalela abantwana isikolo abafanele bababhadalele. Zonke izinto ziyabahlupha kodwa uhulumende wabeka eceleni selokhe engabanaki. Kumele anakekele ama-civil servants, abuye anakekele labo bonke abantu kunye lama-vendors. Kungabi ukuthi unakekela laba abanye bayasala, bonke abantu bafanele bangene kulelo hlelo.
UZulu ophila ngokuthengisa ukhathazekile ngoba i-COVID-19 lockdown yalonyaka ibachiye bebhazalele ngesisu amabhizimusi evaliwe osekudale inkinga ezimbalwa ekuphileni kwabo. Umphathintambo obona ngezamabhizimusi amancane laphakathi laphakathi unkosikazi Sithembiso Nyoni utshele iStudio 7 embikweni awethule ngendlela kamakhalekhukhwini eWhatsApp ukuba isikhwama semali ephiwa abantu lugatsha lukahulumende olwe-special welfare yiyo ebachazela ukuba kule mali kuleso sikhwama ugatsha lwakhe lube selubapha uluhlu lwabaphila ngokuthengisa ukuze babelwe leyo mali. Okwamanje uthe yena lokhu ekukhefu, ngakho-ke ubengezwa ukuthi kule mali na kuleso sikhwama engancedisa abaphila ngokuthengisa. Ngimela iStudio 7 kobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.